sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 23 kuNtulikazi 2021 igama ngontungami linkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanye 61 nge-COVID-19 izolo.
Ukuda Thackeray ubemele appear before the portfolio AI ichutshiswa ngu-Vice President Biti e-Parliament of Zimbabwe.
Ele Bilitane selethe seusomabhizimusi ongumcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana kuda kwa Tagwirei izijeziso zenotho
aluba izano ibifuna ukumdeclare ukuthi abe liqhawe lesizwe asiphile so sicoco ngabamphile bebe lesikhathi eside sibiliso ukuthi bakwenze lokho
imoli kamnumzana Solkwa kubandlofu isola ibandla lezano PF ngokungamuphi inhlonipho yeqhawe lesizwe zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanye 61 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abezempilakahle bathi kufunyanwe njalo abazinkulungwane ezedlula ezimbili 2301 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli laya kunkulungwane phose ezintathu 2870. Asebetholakele belomkhuhlane lo bakhwele baya kunkulungwane ezedlula amachumi ayisishiyagalolunye 93421. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamachumi phose ayisithupha 59,872. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,757. Abantu asebehlatshe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 1,352,514. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 664,587. Imidlalo yama-Olympics iyaqala kwele Japan namuhla lapho ezavulwa khona ngokusemthethweni emcimbini omkhulu ozaphuma kumabona kude emhlabeni jikelele emini. Imidlalo le yayimele iqhutshwe nyakenye kodwa iyasidluliselwa phambili ngenxa ye-COVID-19. Kathesi iqhutshwa kuphela lanxanje umkhuhlane lo ungakapheli. EleZimbabwe limelwa ngabenza imidlalo etshiyeneyo ababalisa ababhukutshayo uDonata Katayi, uPeter Wessler loPeter Purcell Gilpin. USkot Vincent odlala igolfu kanye lomgijimi uNgoni Makusha. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko kuTwitter efisela abadlali beZimbabwe laba inhlanhla. Uhulumende weLebhilitane usethese usomabhizimusi ongumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana kuda kwa Thackeray izijeziso zenotho. Kumbiko awethu leizolo obona ngobudlelwano bePhilitane lamanye amazwe umnumzana Dominic Raab uthe bakubone kufanele ukuthi bafakele uTagwirei isijeziso ezizamvimba ukwethekelela kulelo lizwe kanye lokufaka imali yakhe emabhanga asePhilitane ngoba ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo icorruption. Urap uthe njalo amankampani alawulwa nguTagwirei kanye lalawo alobudlelwano laye lawo athintwa yilesi sijeziso. Wengeze wathi inkohlakalo eyenziwa nguTagwirei ibangela ukukhwela kwentengo yezinto. Kona athi kwenza uZulu weZimbabwe adle imbuya ngoluthi yena uTagwirei ekhomba ngophakathi. uTagwirei ngomnikazi wenkampani yeSakunda Holdings lamanye achiyeneyo. Ngenyanga edluleyo inhlanganiso yaseMelika eThe Sentry yethule umbiko othi uTagwirei ukhanya esenza imisebenzi yokungethembeki. Asenelisanga ukukhuluma loTagwirei ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Sibuze isiphathamandla sebandla leMDC Alliance yeMelika umnumzana Tim Moringai ukuthi balubona njani lolu daba.
iMDC ibicela uKhuda Tagwirei abuye phambili kweportfolio yekomiti eyayiyenza ngokwecorruption in the Parliament of Zimbabwe okulezanu PF leMDC Alliance, but iBulletin ibone ngokwayo, which has nothing to do leMDC Alliance ukuthi ifake lezo sijeziso, ngoba sihlala sibona izanu PF isiyeqela zona lezi zinto isisithi here iMDC DC Alliance yiyo ethi ama sanctions or izijeziso zibuye eZimbabwe. So bengifuna ukuthi sibe clear khonapho.
Abezanu bathi izijeziso ezinje ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele.
Akula manga adlula wona lawo. Sibona ama minister labantu aba connected close to ZANU PF. Last week sabona omunye uthwa ngu deputy minister ukathesa kuthwa kaisuye owa importer i Rolls Royce for 770,000 pounds. Singayi calculate yona leyo, I think iyafika kuma billion pound. So imali yona leyo siyabelathi sesimangala ukuthi ivela ngapi uye iya ngapi.
Umnumzana Tim Moringai ngowebandla leMDC Alliance eMelika. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule.
iBhilithani le esiyethulele uba kuTagwirei izijeziso zenotho ibe lamawala kakhulu ekwenzeni into enjengayenaleyo ngemva kokuthi kwakutholakala iripoti leyana eyayikhitshwa yikampani leyana ye-Amerika. Okukhona ukuthi udaba lolu lwayethulwa kwizakhi-ke njengakhonokho imele ilucungu ngoludaba lolu. Akukacutshungulwa udaba lolu, yona iBhilithani sihlisethe sawuTagwirei amacala ukuthi lokhu lalokhu. Sebehle bemgweba bengazange bekudingisise bayi-investigate, sebehle bemthola engumuntu lecala. Angikholwa ukuthi bakwenza kuhle lokho, ikakhulu nxa ukhangela ukuthi kanti vele ngobani laba abakwenza. iBhilithani yona angitsho ukuthi uTagwirei kalacala kumbe ulecala. Kuza kuphuma ekutheni ngemva kokuxwayisiswa ku-Isaac nxa isithe yalungenela udaba lolu yaluxwayisisa yeza kwethula ukuthi umuntu lo ulecala kumbe kalacala. Kodwa nxa kusenziwa ngoBhilithani laba sisuka sikubona ngani nje yindlela zabo zasuku zonke zokulwisana lathi.
Ukhulume ngenhlanganiso yeMelika eyethula ugwalo isithi uTagwirei ukhanya engumuntu okhohlakeleyo, yathi njalo kumele acutshungulwe kwenziwe uphenyo. Kodwa abantu abaningi bakhala ngokuthi kalukenziwa lolo phenyo.
Ngiyakunanzelela ukuthi bajahile kakhulu abantu Nkomo ukuthi ikhampani le-America yathi isethule iripoti yayo leyo yokuthi wabutagwileyo utholakala lemisebenzi engcolileyo, batsho njalo xa bekukhuluma. Kodwa ke phela thina silogatsha lotho olukhangelayo into zenkohlakalo lezi eyo lezakh oluyilo olungasikhiphela sibili kuhle lulandelele izinto zenezi ezibalwayo. Singathi ukuthi ubani lobani uyavikelwa, kodwa kuyikuthi sibili ngeqiniso kumele umuntu kuthiwa ulecala akucubungulisiswe kufumaniseke ukuthi nxa yelecala ulecala. Kodwa kungathiwa umuntu ulecala nje for the sake of ukuthi ngokuthi lobudlelwana nezanu PF kumbe ukuzanu PF kumbe ukuthi ukulaphuhlangothi.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Abe muli owalwa impi enkululeko ekuviyo lezipra njalo obe intatheli zindaba umnumzana Sokwa kubandlovu sebesole ukungaphiwa kwakhe inhlonipho yeqhawe lesizwe libandla lezanu PF. Undlovu odabuka eDombodema ePlumtree ubekwe emalibeni eLady Stanley kobulawayo izolo. Idale lezanu PF Politburo belilokhe lingakaphenduli isicelo sokuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe ayebekwa eNational Heroes Acre. Le yinto esolwe kakhulu lilunga lomdeni kaGwakuba umnumzana Bulukani Timothy Kumile Masola ekhuluma emngcwabeni izolo ngokubika kwephephandaba leChronicle. Insolo le igcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Hanana.
Kaluba izano ibifuna ukumdeclare ukuthi abe liqhawe lesizwe siphile sosicoco ngabamphile bebe lesikhathi eside sibili sokuthi bakwenze lokho. Kodwa siyananzelela vele ukuthi kulobugwelegwele obuthize kupheni lesi sicoco ekakhulu nxa umuntu ebuye kuhlangothi olwezaphu mbolezipra ngenxa yokuthi kuyavela vele ukuthi ababusayo abezano abakuthakazeleli ukubona abantu bezipra bephakanyiswa. Uzananzelela ukuthi lesikhathi kuvetwa amazipra amaningi avetwanga, so ababathanda abantu abavela kuzapho, ababathanda abantu abavela kuzipra. Kodwa akula ngitsho le doubt ukuthi ubabugwakuba bekumela siphiwe leso sicoco. Imisebenzi yakhe iyakufakaza konke khonokho kusukela ngesikhathi kuliwa impi from 1961 wanejoyini impi kuze kube namuhla. Ube ngumuntu ovele kukhanya ukuthi impilo yakhe wayinikela ekulweleni lizwe.
Kumele luphathwe njani udaba lokukhetha amaqhawe lolu ukuze umuntu wonke asuthiseke?
Akuthi niqale ngokusola amazaphu lamazipra akuzano ayehluleke ukukhulumela indaba kababa uGwakuba ukuthi aphelwe sisicoco. Abantu abanjengabo oChinga Dube, oKembo Mohadi, Angelini Masuku, osithembiso Nyoni, oAbel Mazinyane, banengi phakathi khona phana labo oMaihloleve Maihlome, ngabantu abasebenza la uGwakuba bayamazi. Bekumele phakathi kuzano bancenge bacele kumbe balwe ukuthi asiphele sosicoco. Kungasenani behlulekile batshengisile ukuthi bangamagwala bangabantu abangelazibindi. Layo Obedi Mpofu uyamazi uGwakuba basebenzela kakhulu ngesikhathi sempi. Kungasenani mina ngokubona kwami uhulumende ubesefake iboard ekhangela ngamaqhawe esizwe. Bengicabanga ukuthi bekungaba kuhle ukuthi leyo board ibe yiyo echoyo ukuthi umuntu nxa eliqhawe lesizwe bahluza indaba yakhe bamdeclare, kungabi into yezano. Nxa kungamaqhawe okulwela impi yenkululeko akuhluzwe izipra lezandla. I-command element zakhona lokhe zikhona, yizwe ezikwazi ukuthi uzibani walo uzibani kalwanga.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zezanu PF. sokusele umnyaka owodwa olenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli amalunga ePhalamende kanye lamakhansila. Phansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, uhulumende wamisa imbuthano yonke elabantu abedlula amachumi amahlano. Lokhu kutsho ukuthi abazancintisa kulolu khetho okwamanje abenelisi ukwenza imihlangano yamarali lozulu bedinga usekelo. Bakhona abathi ukhetho lolu kumele ludluliselwe phambili. Kodwa ophatheke kwezombusazwe umnumzana Promise Mkhwanazi olilunga le-MDC Alliance utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi asikabikhona isidingo sokudlulisela lolu khetho phambili.
Already siyabubona ubufakazi bokuthi laba abakhokhela ilizwe bazama ukusebenzisa i-COVID ukuthi bavike indaba yokhetho olumgceke oluyakhipha kanye nguye ofunwa ngabantu eZimbabwe. Lokhu sikubona endabeni yama-by-elections amele enziwe ukuthi kukhethwe abameli bephalamende laba abaxoshwa ngumonzura esebenza ndawonye lezanu bekhipha abameli bephalamende ababekhethwe ngaphansi kwenhlanganiso ekhokhelwa ngumnumzana ubaba uNelson Chamisa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe? Ukhetho kumele lufuqelwe phambili na ukuze abantu benelise ukukhankasa?
Ngingathi mina kusese masinya mpijana ukuthi sibone ukuthi kumele kufikelwe phambili yini kumbe kwenziwe njani. Kodwa ngokubona kwami mina njengoba abantu kuthiwa bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela, ngithemba ukuthi ngesikhathi ukhetho solusiza iningi likazulu liyabe selihlatshiwe ukuthi i-excuse yokuthi ama-elections engenziwa kumbe enziwe ngezinye indlela ezingekho mgceke kuyabe kungasela.
Manje nxa sikhangele ukubana isikhathi esikhona sokusele iminyaka engaphansi kwemibili, akusoze na kwenza ukuthi abancintisayo bengatholi ithuba lokuthi bazithengise ebantwini, bathengise inhlelo zabo?
Abancintisayo ikakhulu laba abancintisa ukuba ngomongameli bayaziwa kakhulu elizweni leZimbabwe, lalokho abakumelayo uZulu weZimbabwe uyakwazi ukuthi bamelane. Ikakhulu-ke ubaba ophikisayo ubaba uNelson Chamisa, abantu bayakwazi izifiso zakhe ngelizwe leZimbabwe. Okuyabe kuqakathekile kuphela ukuthi uhulumende alungise imithetho leyo evikela ukuthi ukhetho luhambe kuhle okumgceke. Imithetho enjengemithetho eyalisa abantu ukuthi baye kumarali, eyenza ukuthi kube le bandla eliyi-1 elikhuluma kuma-television lakuma-radio, le minye imithetho ecindezela abanye ekuncintisaneni lokho.
Umnumzana Promise Mkhwanazi ngophatheke kwezombusazwe njalo ulilunga le-MDC Alliance. Selikubonile na ukusemaphephandabeni? Iphephandaba le-Chronicle lithi kulezizalwane seZimbabwe ebezibotshiwe kwele South Africa ezibalekele amapolisa zanyamalala ngesikhathi zisuswa kwelinye ijele eLimpopo ngolwesithathu. Abasolwa ngoJohn Fine, uDennis Hove loClifford Matonori, bona abetheswa amacala okubamba inkunzi. Inkundla yeZim Life yona ithi umnini bhizimusi wakobulawayo odumileyo uNkosazana Memory Ngwenya ubulawe ngumkhuhlane we-COVID-19. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani lonke maZimbabwe amahle. Ngiyabingelela ngiyaqala ukungena ehlelweni. Igama lami ngubiza uKing Biza, ngibuya eGolgotha ngise South Africa ngokuhlala. Ekhaya ngibuya eCholocho. Ngiyalibingelela lonke uChris Gande Ntunkamili Inkomo sithandekile emhlanga, nawe Joseph njani, nani lonke engasaliqambanga. Ngithi hayi aliqhubeke umsebenzi omuhle liyenzayo, siyalithanda kakhulu ngokusinika indawo. indaba, indaba zeqiniso, indaba ezenzakala elizweni lakithi. Ngakayi khatshana ngibuye ngivele ngithi usisi uSandra Nyaira makalale ngoxolo sisi sohlala sikhumbula. Kustudio 7 ngangeke saphinda fane ngaphandle kwakho. Alright, mina indaba yami ikanje bakithi. UPeter Ndlovu imayelana lonsuku zonke. Ngiyakhuluma njengamanje ngithi insuku zonke siyakuthanda eZimbabwe, uyathandeka umfana wasemzini. Uyinzalo ethandeka kakhulu eZimbabwe. Ibhola lakho lithuthukisile iZimbabwe ngosiyami. Kodwa ngisengibuye ngiceke kancane Ndlovini ngendaba zepolitiki. Epolitikini hayi angiboni kungumzamo omuhle kuyigood move leyo yenzile baba. Angiboni kuyigood move leyo yenzile ukuthi manje sofuna ukuthi uvotele ube yipresident. Bekungaba ngcono baba ukuthi ubethe awungene kwelinye iqembu eliphikisayo wancedisa. Abantu bebezokulandela khona phana kuleliya qembu wancedisa wazama ukuvusa abantu bekhiphizana uPF. Hayi le ndaba yokuthi manje usuzifunele kwakho wedwa Ndlovini, hayi ngiboni kungumbono omuhle wena. Awuthi ngibe mfitshane, hayi ngiyabonga.
Yebo 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 Studio 7 linjani bantu? Hayi thina siyaphila, siyabonga kakhulu indaba elisinika zona imihla ngemihla. Qhubekani linjalo bantwana benhlabathi. Kodwa kule nto engani kangingiphathi kahle ngani bantu beStudio 7. Kanti lihlala libuzana labo Rust which basivayo labo sivuma khona buli kuhambisa njani. Libiza abantu banye suku zonke abanye kabakho yini. Ngoba hayi labo bantu bendabo kabakhulumi kuhle bacaphula abanye abantu. Libekhuluma liwaphumuza libe lifaka abanye labo sibezwe ukuthi labo bayimbono muni. Sesidile ngombono wabo sivayo labo vusango suku zonke suku zonke. Hayi ake libaphumuze lidinga abanye.
Salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma uGift Sonduku Mfoka Ndlovu lapha ePlumtree endaweni yakoGambo. Basakazi bengicela ukuthi mangabe ubaba lwana okuthiwa umnanga kwelaleli eke zame ehlonipha abantu. Ube zama ukuthini mayisithi etshele iSouth Africa ngepeace? Ube zama ukuthini vele mayikhuluma ngopeace ngoba yena ipeace vele into angayaziyo. Ngoba since 1980 yena ebulala abantu ngeground. So mayikhuluma ngepeace uzamani? Ngoba lapha siyabona amasosha aphumile but amasosha awadla muntu. Amasosha vele lapha kusi enemy yabantu njengakuye ngalo ukuthi amasosha abulala abantu. So kazame ezinuka amakhwapha ehlonipha abantu, ehloniphe nomhlaba. Engakhuluma into angayaziyo imeaning yayo. Ngoba mayisithi kona akube nepeace eSouth Africa yena into angayaziyo uzamani? Sibe sesibuya sikhuluma laphana la kubantu bezana ukuthi sizwile besithi abasebenza kuhulumeni sebezasebenza ama-days or sokuzasebenza 10% abanye behlala ekhaya bezama ukuthi bevekele umkhuhlane we-COVID. Umkhuhlane we-COVID utholakala laphana kuzupho noma kungathiwa kusebenze abasebenzi abayi 5% kodwa uma betshayisa besamakhaya bazawuthola umkhuhlane kuzupho. Akabisele amatekisi, amatekisi agcwale ezitaradeni abantu bebele choice lokuthi bezikhethe ukuthi bafuna uhamba ngani. Eyekele into yakhele umnangakho. Hayi ngicabanga ukuthi next election umuntu vele mayingena ekhethweni avote ngokuhlakanipha. Mbeze ngisithi kuleya indoda engupeter Ndlovu, hayi siyamyamukela kwipolitiki mebe ngafana lo George Weah ebusizwe njengoba la wayedlala ibhora uGeorge Weah kodwa wagcina engupresident. Laba bathi upeter akufanelanga angene loba ngupresident. Hayi isiz democratic right ukuthi evule ipolitical party. Ngiyabonga.
Salubonani Studio 7, igama lami ngumana Mpati, ngilapha edorobheni leVictoria Falls. Ngifuna ukuphawula ngendaba le eZanu PF yokuthi ibuthanisa abantu ngesikhathi ilizwe libhujiswa yicorona. Bantu bakithi lingazahamba emhlanganweni eZanu PF, lingazaya ngoba lapho lizobulawa yicorona, lizothatha umkhuhlane wecorona. Iziphatha amandla kakhulu zona ezeZanu PF yizo ezigcwele icorona, zifika lapho zizohlanyela icorona emakhaya. Futhi emakhaya ngapha izibhedlela zikho, lizobhujiswa umkhuhlane wecorona bakithi. Lingazaya, lingazaya. Ukhombe mangathi uyeza lapho, bathi uyeza emakhaya lapho ubhoda ngelizwe lonke ezama ukuthi ezoliyenga lapho ekhuluma amanga. Vele bajwayele ukukhuluma amanga ngoba khona manje sesibhakene nama-election aseduzane nawo, sebefuna ukuzokhuluma amanga. Ngo-2018 bakhuluma amanga ukuthi bazavula imisebenzi ingaphi, kuze kube namhlanje ayikho. Sebeqalisa futhi ukuthi bezositshela amanga futhi bengakayivula imisebenzi abasithembisana ngo-2018. Bantu bakithi asivulele amehlo, sivule ingqondo, sonke singazayengwa, sisingazayi emhlanganweni eZanu PF. Futhi uma sisiya kuma-election kungazaba nomuntu oyedwa nje uzayivotela iZanu PF. Uma sevotela iZanu PF, uvotela ukufa, uvotela indlala, uvotela ukuhlupheka, uvotela yonke into embi.
Lavo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi unkosikazi Jill Biden ongomkakhe kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden ufike kwele Japan isolo elanda imidlalo yama-Olympics yona eqala namuhla. Umsakazo munye uthi njalo inhlanganiso yeWorld Health Organization isikhuthaze amazwe aseAfrika ukuthi ahlabe abantu bawo amajekiseni okuvikela iCOVID-19 ngokuphangisa. Singene kudaba lweMelika. Usomlomo wedale lePhalamende eleHouse of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi kasoze avumele abebandla eliphikisayo elamaRepublicans bevimba ikomiti aseyibumbile ezaphenya udaba lodlakela olwabangelwa ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump eCongress mhlaka 6 ngozibandlela. UPelosi wethule amazwi la izolo kulandela ukufuthelana phakathi kwebandla lakhe lama-Democrats lelama-Republicans. Ukudonselana lokhu kudlondlobale ngemva kokuba uPelosi eyale ukwamukela amalunga eCongress amabili awebandla lama-Republicans abalisa umnumzana Jim Jordan kanye lomnumzana Jim Banks ukuthi babe yingxenye yalikomiti esithi ababili laba bazayiswelisa isithunzi. Lokhu kwenze ama-Republicans akhipha wonke amalunga ayo amahlano abemele angene kule komiti esithi nxa ama-Democrats engafuni ababili laba ama-Republicans kasoze aphatheke kulolu phenyo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Umsebenzi wokuphenya ngalokho okwenzakala ngo-6 January 2021 lapho abathile abasekela uTrump bangena eCapitol Building awusoze ube ngumsebenzi olula ngokuba uTrump usesekhona isithunzi sakhe lokho esibonakala kafuna ukuthi kuphenyisiswe khona lokho. Ngakho ke uyesabeka kakhulu ama-Republicans asamesaba usese isithixo esikhulu okungelula ukuthi basishaye indiva nje. Ngakho ke lana phakathi kwama-Republicans lama-Democrats kuzaqhubeka kungakhathalekile ukuthi kwenziwani ngokuba nje ngaphandle kuka-Trump iMelika siyaba le-division lokwehlukana phakathi okukhulu phakathi kwama-Democrats lama-Republicans. Kulutshwana sebevumelana ngakho nje izinto zonke bayadonselana ngazo lalezo wawukhangelela ukuthi kakufanelanga badonselane ngazo bayadonselana ngazo. Ngakho ke lo msebenzi asoze ube lula lakancane bakumangalisi khona lokho esikubona sekusenzakala.
Ubona iqiniso lonke liphuma yini phezu kodlakela lolu nxa sikhangela ukungezwani ukudonselana okukhona phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Akulula ukuthi iqiniso liphume umsebenzi wenziwe nxa abantu bengabambananga. Kudingeka lokho okuthiwa yi-bipartisanship nxa useMelika ukuba ama-political party ongu-2 i-Republican Party le-Democratic Party zibambisane kulo msebenzi ngokuba kuyabe kukhona enye iphathe kwaziyo leyinye kwaziyo. Kanti ke futhi nxa ngabe usuphenyisisile ngento ethile ngesehlakalo esinjengasona lesi udinga lokho okuthiwa yi-legitimacy ukwamukeleka kwemphumela yokuphenya ukuze yamukeleke leyo mphumela kubo bonke ama-Democrats lama-Republicans kuyadingeka ukuthi babambisane ekuphenyeni lokho ukuze bonke nhlangothi zonke kunye lama-independent bakwamukele lokho okuphume ophenyweni.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebe zihamba phambili. kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha lanye 61 nge-COVID-19 izolo. Ele Bilitane selethe seusomabhizimusi ongumcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Kudakwa Shetagwireyi izijeziso zenotho. Imuli yowalwa impi yenkululeko umnumzana Sokwa kubandlovu isola ibandla lezano PF ngokungamuphi inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile yimi uNtungameli Nkomo.